Khona into emangalisayo ukuthi ibandla elikhulu njalo elidala njengezanu lingehlule ukuthi liqoqe imali lilungise zonke izinto nje eziqondane lokuthi kubanjwe umhlangano njengalo obukhona. Lokhu mhlawumbe kungabe kukhomba ukuthi sekukhona inkenke ethile yokuqhekezeka kwebandla kudalwa yikubangisana izikhundla. Okusuka kwenza ukuthi abanye abantu bayiyekelela abanye umsebenzi ukuthi hhayi bazokwenza bona ngenxa yokuthi mhlawumbe basekela uzibani labana basekela uzibani hhayi kumaye ukuthi kodwa ebandle lonke nje jikelele.
Uhlangothi lwabatsha lokhu lukhokhelwa ngumnumzana Sikhosana yena osenelise iminyaka engamachuma isithupha lanye. Ungasitshela ukuthi ubona njani lo?
Kuyamangalisa ukuthi ibandla lezanu lilokhu lithatha abantu asebekhulile abangamakhehla ngangosikhosana libaphe ubukhokheli babantu abatsha abe-Youth League. Lokhu akuniki isithombe esihle ngombono ubukhokheli bezanu obabantu abadala ku-Main League okubumbayo ngokuthi bacabangani ngabantu abasha nokukwazi ukuthi bangaphatha into yabo kahle. Obekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi babanike baziphathele makukhona ukuthi babanjwe ngesandla bakhonjiswe indlela kungenziwa ngezindlela hayi ukuthi bayephiwa umuntu omdala osengango ngosikhosana ukuthi abaphathele ngoba usikhosana umuntu osekhule ukuthi usenabazukulu nabo abangabangisa izikhundla zokukhokhela iyozi yezano uyamthathela futhi enithuba ukuthi ayengena ngale enkundleni enkulu lapha ngabangisana izikhundla khona labanye abantu abangangaye abanjengabo Simon Khaya Moyo nabanye kube nje manje sibheke ukuthi ngomunye wabantu abafuna ukuthatha ubukhokheli bezanu phezulu enqongweni hayi obabantwana abancane.